Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zakonyongolo ekhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo.
Yabantu laba obuthi
Ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe ngezigcingi zikamabona kude.
Yikwanda baba lesikabo vele ngabe basifundise kuhle indlela ukuthi ke ngabala mabhuku ngabona indlela eqondileyo nje isimo sokusebenza nje kathi kondanga indlela yangkhona.
Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu ubonakala emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa kuba ngumongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakonyongolo ekhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo. Unkomo wafa mhlazi ku-1 ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1999 okwenze leli langa linanzwe ngeviki edluleyo konyongolo lapho okudabuka khona umuyi uNkomo. Sixoxele sakhamuzi salumango umnumzana Peter Majoni Ndlovu ukuze sizwe ngokwenzakala kulesi sigaba kulandela umbuthano weviki edluleyo.
Bathi bona kungani kufuna ukuvuselela izaphi, so kwakhanya ukuthi wona i-organization yakhona yayifakwe ngu-MPN ngokwakhe kushouthi ulemcaba ngonjalo vele kanti angahambela afike laphona ngale bamuinvite akafikanga. Bonke abantu abangaphelane lwakhe bonke ubunengoweni endaweni e-St Anna laphana akuzange vele kufike nangu-St Anna kuthiwa kusekuokade i-angela kuzange vele kufike anybody wakhona bethi bona kuthiwa kwahlala phansi ukuthi wakuvuselela izaphi, but emsebenzini wakhona hayi kwakuthi
Yes, ke sezwa kumaviki adlule ukuthi kuke kwatholakala amathambo abantu abafayo. Likele kuzwa yini khona? Kodwa likuzwile kukhulunywa kwezinye indawo.
Information yakhona yapho kulika nje, but ukuthi kade ngisiza indawo into yakhona okulethayo asikamthole ukuthola.
Kodwa umumo wono unjani, liyalibone yini abantu abalingabaziyo ukuthi bengabe ngabangaphe licabangela ukuthi bengabe bezoletha ukungahlaliseki esigabeni?
Hayi, umumo wona muhle sibili, akulalutho. Yabantu laba obuthi akhona bayabezonakaa definitely njengoba ngikhuluma ukuthi nanka ahlangane nabo kodwa kuthule esibeekezi yabo akulalutho.
Omambangazwe ke bona bakaqalisa ukubuya bekhankasa
so far lakhona bembangazwe kusathule ngaphandle nje kokuthi kona abantu bayenza imihlangano ezindlini nje kodwa-ke akakathathi kade ukuthumela phandle.
Kukhanya kungabe bandla liphi abakhanya begcwele esigabeni lapo?
Ikakhulu abantu abangani bagcwele lapha especially abezanu kutho ukuthi kona kwathelaka i-information ukuthi kona kuyabuya itrathi yomumbu oqondane lezanu. So-ke besiloko sikhangelele ukuthi kona lowo mumbu okuyayo ngowezanu kodwa lathi yahamba siyofola noma singathole izanu isiza ukuthi kona okuhamba njani, but into yakhona ngiyabona yayiphumeleli kahle sebengani labo abasebekhulelwa ngabanye abantu sebewakhulela ukuthi kona akula mumbu okuthiwa kona zobuye ngowezanu lathi yahamba siyofola noma sokuthena umumbu akabuyi.
Hello ke umnumzana Peter Majoni Ndlovu isakhamuzi sakonyongolo ekhezi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le ekhezi. Amatitsha la isikolo senkulumane high school kobulawayo ayakhonona ngembiko kahulumende yokuthi sebenza bebhekwe kumabona kude. Lokho kulandela elinye njalo inyathelo elithethwe nguhulumende ezikolo osokumele amatitsha la ahlabise izithupha zawo nsuku zonke bengakaqali umsebenzi njengendlela yokuba kwazi ukuthi bafika njalo basuke isikhathi bani. Sixoxele siphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusi Muzi Mahlangu, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siwuzwile umbiko ophume namhlanje kumakhaphandaba ukuba abezemfundo bafuna ukuba bafake amakhamera kazabikhangele ukuthi-ke bayafundisa yini njalo bafundisa njani. Ngoba lokho kulahlekile, umcabango olahlekileyo ngoba-ke siyakwazi ukuthi-ke ezemfundo zilenhlupho eziningi ezikhangele ukuthi zilungisiswe. Kube kunani ukuthi-ke bathathe imali le abafuna ukuthi bayisebenzise lokhu bancedise ekuthengeni izingwalo zokufunda. Ngoba siyananzelela ukuthi khathesi njengoba nje ne-curriculum entsha, i-curriculum entsha le ikhangelele ukuthi kube namabhuku. Njalo nje amabhuku angikhona kawakho kukanti ababalesihlabo vele kanje basifundise kuhle ngendlela ukuthi-ke kabala amabhuku kabafuni ngendlela eqondileyo. Nje isimo sokusebenza nje kasiqondanga ngendlela yangkhona.
Kanti vele khona sekutheni nxa kuzafakwa amakhamera bakhona yini kade sebebuya bengasebenzi?
Hayi, kayisikho lokhu enje. Kuwumuntu nje oswela into yokuthi enze ngoba-ke kuyindlela ukufaka amakhamera kuyindlela yokuthi umuntu ahlale ofisini abekhangele ukuthi ubani wenzani endaweni yenzi ubani wenzani. Kulokuthi-ke asukumele umuntu akhangelisise ukuthi ukuhamba njani, ayinike lo okumele asebenze impahla ezifaneleyo zokufundisa. Indlela yokuthi-ke kabalanto ezeneleyo zokuthi bafundise njengengwalo mabhuku bafundise lokunye indlela ekhona konke lokho.
Sizwa njalo kuthiwa kwezinye izikolo sebethe bona nxa umbalisi engena kukhona lokho okuthiwa yikuklokha. Likubona njani lina lo?
Ye, kukhona ezinye izikolo ezisebenzisa i-biometric clocking system okangokuthi-ke umuntu usefika kwanjeivele ngesithupha ukuze aklokhe. Bekhangelele ukuthi lokhu kwenqabela ukuthi-ke abantu bangaqili njalo bangaxokhelani ngokungani. Kuyindlela zokuncindezela izisebenzi ezivele zincindezelwe indlela ezingaqondanga ezisebenza kuzo. Thina sibona nje njengento encindezela izisebenzi ngoba izisebenzi ukuze zisebenze akudingeki ukuthi zithwene kulo muntu othwalela ibhulo ngemuva. Kodwa-ke ungaze uzinike ilungelo lazo, uzinike lokho eziwukhandle ukuthi zikuthole kunjengeholo lazo zonke nje izinto ezibakhathazayo. Abantu basebenza ngokuba ungene bezele bewuthakazelela kakhulu.
Alo-ke umnumzana Vusi Muzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930, 6065, la ku 15460 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Odinga usekelo lokukhethwa ukuba ngumongameli welizwe umnumzana Nkosana Moyo ubhodabhoda ngelizwe ehlangana lamaqhuku achiyeneyo obekwabulawayo izolo lapho ahlangane lenhlanganiso ezizimeleyo. Emhlanganweni lo kubonakale umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Sixoxelaye uNdlovu simbuza ukuthi njengomkhokheli webandla eliphikisayo ubedingani emhlanganweni kaMoyo.
Ngihambe ngokuthi nginusiwe nami ngimuntu omele i-ANSA, ngifuna ukuyazizwela ukuthi yena udubo lwakithi lwemathebeleland uluthatha njani. uyalwazi kakwazi ngihambe ngikhaphisa indlebe sifike ukuthi ngilalele kahle kahle ukuthi ngizwe nabakade bengikhaphile ukuthi siye kuzwa khona kuya ngikutshola.
Ngemva kokulalela akukhulumileyo kuyini okubonileyo ikakhulu ngenjongo yakhe?
Ngingathi eyikuzileyo ngoba kunomahluko phakathi kwento oyakuyizwa umuntu eyikhuluma sithi mhlawumbe ufuna ukuthabisa le nto umuntu azayenza asithi avotela ngabantu angena esikhundleni. Kodwa mina ngokubona kwami kukhanya kunokuzwisisa avele elakho nokwazi ukuthi abantu bakithi bafuthelene ngenxa yokuphathwa bubi yiZANU-P F. Yikho lezo zinto nxani ukuthi ufisa ukubusa iZimbabwe yonke, kodwa sazi ukuthi ingxenye yeZimbabwe iphethe ngendlela ehlukeneyo kulaleyana ingxenye yeZimbabwe especially iMashonaland. Na ezifaka kukhundla sokuthi yena ufuna ukuthi yena angangena embusweni alinganise abantu baphathe ngendlela ehlukileyo kulalokho esikubona iZANU-P F. Mina ngibona ngazathi yinto esiqali esinika amasungulelo ohlelo lokudlelana laye ngoba uqalise yakhe iparty thina sile yethu esithi i-Answer ku-Alliance. Yikho ngibona ngazathi mina angikabatheli abanye ezisebenza nabo i-membership ye-Answer ukuthi ngihambile lapha ngakuzwa lokhu.
Lo ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla le-Answer, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwavulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhla ngixoxa lesakhamuzi seJuchume ePlumtree, umnumzana Diva Dube, yena ohlala kwelengilandi. Ngefike edluleyo babe lomkhosi wokukhumbula lokulondoloza amasiko akibo awesikhalangeni. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga baba uNkomo, ngibonge ukuba khona ehleleni.
Liwuqhube njani umkhosi?
Ube impumelelo enhle kakhulu, njalo kube lila ngelihle sibili kakhulu okokuthi bekulentokozo, kujatshulwa, sidlala ingungu, sisenza konke imidlalo yonke lena yakithi esikhalangeni. Sihlabela le ngoma zakithi zasesikhalangeni ezifana labochozana zakashonti kubuza kanye. Zinye ziningi vumaloliwe eziningi kanjalo kuthi bakuhle sibili hake kukuhle kakhulu umhle kakhulu umthimbalwane.
Kahle kahle lifuqwe yini mnumzana Dube, injongo inhloso ibingeyani?
Okokuqala ngendlela esamthatha ngakhona samthatha ukuthi nxa lingabantu lingazivezi ngolimi lwenu kodwa lithi lisendaweni lizahlala njalo livalwa ngokuthi alikho kuleyo ndawo. So sakubona ukuthi kuqakathekile kakhulu njalo nokuthi ukuhlangana kwethu sisenza into ezifana lazala lezi ukuhlangana kanye ngomnyaka sivuselela njalo sitengisa abantwana bethu labo bavalelwe kudiaspora ukuthi imvelaphi yethu injani, njalo kuthi bakhona abanye abadala abayetha inganekwane ukuthi sasuka emapungugwe sayahlala kubo Cameroons sayahlala langaphi ngaphi kuze kuzofika isikhathi sakaphepi. Kuyinto sakubona imiqoka njalo iqakathekile kakhulu leyani ukuthi sihlale siyikhumbuzana. Umcimbi lo esiwenzileyo nokungazomcimbi okuthiwa ubumenywe abantu esikhalangeni kuphela, kodwa besimemele labanye abantu noma abanye abantu abavela eNdebeleni, labanye abavela eShoneni, labanye abantu abavela kwamanye amazwe kubo India, lamanye amazwe ekade bekhona bezobona into esiyenzayo. So ngokwenza njalo ikuthengisela ukuthi singabantu esikhalangeni abazithanda ngolimi lwabo, singabantu besikhalangeni abaziqhenya ngamasiko abo, singabantu abasikhalangeni esindlondlobalileyo kakhulu kuloko esiyikho khona.
Nxa sikhangela amasiko akini Dube, lingathi lisawalandela yini, lisawahlonipha njengoba selihlala emazweni nje?
Amasiko sokuba lohlupho baba uNkomo nxa kukuthi sikhangela kule intsha kakhulu le yaba intsha le ezalelwe kakhulu esithiweni. Kodwa nxa ngakhangela kakhulu laba abasuka from kubo 30 years ukuthiya phezulu, amasiko basawalandela kufili kakhulu iningi labo. Abantu abadala-ke nxa sengikhuluma kabobabafana labo Reverend Reverend Havana ongubaba okwathatha izinga elikhulu kakhulu kubo NASTY laphana, ngabantu abasigqugquzelayo kakhulu ukuthi asiqhubeke sisenza njalo sinentena isiko, njalo bangabantu sala nesikala ngokuthiwa makomka. Makomka kutsho abantu abasifundisa noma abazama ukuthi basikhondise lapho esabe silahleka khona.
Ah kuyiphethe Dube ungathanda kubatshiyela waphamazwi abagini abasemazweni achiyeneyo ngitsho lasekhaya.
Nxa ungumuntu esikala ngeni zigqade ngalokho oyikho khona. Iba le confidence ukuthi ukhulume ulimi lwakho njengokuba lunjalo lungolwesikala ngeni. Njalo ngimeme ukuthi abanye abasemazweni bo-America bo-Australia abenze ngokufanayo. Njengoba ngikhuluma nje ukhona umcimbi njalo ozabe khona e-South Africa bazabe senza okufananayo labo besenza ukuthi bahlanganise abantu sikhumbuzane njalo ngesiko lakithi. Mina nje akukhubeke ukusenza njalo kodwa akungapheleli khona lapho. Intsha eyenelisa ukuthi ibhale lezi ngwalo ababhale amanoveli. Ngoba impilo engela documentation impilo ezagcina ekugcineni ijabalala iphelela nje egcekeni kungasazi ukuthi kwake kwake labantu abake baphile emhlabeni abanjalo. Kodwa nxa singazigqaja siqhubekele phambili ngokuthi sithathe indima le yasetshelwa ngobaba omkhulu bethu labo baba bethu siqhubeke layo injalo ulimi lwethu alusoze lufe.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mnumzana Dube siyabonga.
Ndobongakozokwazo tate batukanduna ndothi mwalingape maga bakalanga mugale makabhatana bakalanga muzvidene lwezigwenye ndoboka ndiri mkololo wajabibha ngojela lesina makwati inkosina chishe elikwelo kumabhongani ndoboka.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa le sakhamuzi seJuchume uMnumzana Difa Dube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Ngukama Namle lam shwe shwe
Namle nampa wafo wembula.
Siyabonga Ntungamile. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa loMnumzana Alexander Mate isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Namibia.
Ya okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo loMnumzana.
Yebo siyabonga Mnumzana Gande.
Ungasitshela ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia khona ngapho liphile njani libambene yini?
Iqiniso la ngkhona ukuthi sibambene. Uyazi Chris Gande ukuza eDiaspora akusintando yabantu ukuba nabechiye umzini wabo. Uyabona kungaze kube ngama professionals kungaze kube ngabantu abahlala lapha illegally singahlangana siyabingelelana siyazwana sikhuluma indimi ezijene zeZimbabwe sishona lesindebele sikhulumisana abanye balezimuli zabo ezisele endlini baya ekhaya eZimbabwe bayazama ukubana balungisise izimpilo bathumele izimali ukubana izimuli ziyenze ngani ziphila ziphila kahle. So uma sihlangana lendubo kumbeni ngithi udubo olulodwa kusenza sicine sesibambana. Kodwa ukubambana lokhu kuyabe kungekho official. Yabona into engitsho ukubana ukubambana lokhu sokufuna ukuthi sibambane silezwi linye ngoba abanenge abalapha eNamibia bakhona bazihlalela abanye bezwa besithi mina ngikuvota, abanye uzwe besithi akulanto enhle zaphuma eZimbabwe, abanye ubazwa besithi sihlezi lapha kodwa imisebenzi le siyenzayo siyayenza sidevelopa abanye abantu nje abakhona ngapha. Uyabona into ezinjalo uma kusenza but besiyafuna ukuthi sibuyele ekhaya kodwa kathesi basiyalela ukuvota into ezinjalo.
Manje nxa sikhangele yona impilo eliyiphila khona ngapho eNamibia ungathini nxa uqathanisa le ekhaya ingconywana na?
Ingconywana kwelinye icele it's not good at all. Ungathi ingconywana uma ukhangela ngokuyimadlana oyabe ukuthola. Ngikhangele ama professionals ngikhangele even abantu abathengisa ezitaradini laba. Uyabona impilo yangkhona ngeyokudubekela. Kuyafana ukuthi igande uyabona uhleli uthola imali yakho kodwa umkakho kakho abantwana bakho uyabona impilo enjalo. So ubungconyana bangkhona bungaphi?
Bakhona yini asebethethe khona ngapho kumbe abayendele khona ngapho?
Ye bakhona ngingathi kubana abanye bayendile uyabona into engeke ngakutshela ngayo ukubana ama izimuli mina ngikholwa ukubana umama lo baba labantwana kumele behlale bebonke yabona so uma bengekho bonke kulama risk akhona ukubana omunye egcine sithatha engaphandle kwelizwe lakhe engaphandle kwekhaya lethu leZimbabwe uya lokhu kuthi ukuthi kabe kungumasilalisane abanye engibezwayo yathola ukuthi umuntu wayethethe kodwa akasahlali lo mfoke siwayalana lo mfazi ngokubana yabona amakhiwa sometimes but nearer is dearer so kusithi ukubana imoli lezi sokumele zikhulumisane ukubana ukuze zingabi separate for some time kumele zona zihlale kanjani zibe le program yazo njengezimuli ukubana how do we stay as a family unit
hayi kuzwakala isikhathi iso singasavumi ungavalelisa abalaleli
into engifuna ukuyitshela abalaleli ukuthi ama political parties akhona kuhlelo lwe 2018 election asiwanakekeleni siwakhangelisise ngoba ungaze ukhangele iMDC ilawo amaphutha ewayenzayo singayi ku-election siphonga ukuthi iMDC le esizayivota njengobana omunye wakho watsho ngomunye umnyaka sivote sithi ungaze ufake ibhiza ulibhale ukubana MDC abantu bayalivotela let's move asiphumeni from umqondo onjalo umqondo ongayakhiyo umqondo ofileyo umqondo owenza ukubana ama politicians abambelele abantu njalo i diaspora thina sicho kubana lizas incorporate and lizas faka yini kuhlelo lwenu ngoba lingadingi ama votes ethu kuphela as in numbers
hayi sibongile kakhulu mnumzane
hayi siyabonga
lo ke bekungumnumzana Alexander Mathe oyinhlanganiso ye Namibia Diaspora Movement ebesiqoqala ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba ale balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana Duduzile Sibanda isikhulumeli seqembu lembube unobuntu. Siyakwamukela kuhle.
Okay, ngiyabonga.
Asengamhlophe nke iqembu lakho lisanda ukuthola isicoco kubulawayo Arts Awards. Lizwa njani ngalokho?
Siyabonga kakhulu thina kithi i-achievement enkulu kakhulu thuba lethu lokuqala is our first time ijabulile kakhulu we have been nominated before kuziwa award ne-UK we were nominated alongside Amara nabanye
ngilalela misoka sana mina ngetwa iziyo futhumala ngeke amishingetwa
Ndisuka lapha liyangapi ngomculo wenu?
Hamba on tours, I was into a lot of countries, sisahamba Europe, Canada, Belgium. Mo-October, we're going to America.
Liyabe lingaphi kwe-America njalo nini?
Sebe sise New York, Florida. Nxa ungabe umuntu ofuna ukubona ukuthi sebe singaphi, can go to our website. It's www.nobundu.com/music. Ama date ethu wonke asekhona izindawo lapho sabe siphoma khona e-America.
Kahle kahle kungani lakhetha ukuba liqembu lembube elikhangelelwa kakhulu ukuthi ngumculo wabesilisa?
Okokuqala siqalisa ukuyenza sasiyikhethela ukuthi yinto engakazi yenziwe ngabomama. Been 6 years siyenza and siyaphumelela. Okwesibili iphethe usiko. ukuveza izitori zonke okwenzakala ngkhaya ukuthi siphila njani imusic yethu ayisiyo yabanye abantu umuntu owenze imbube ngumuntu ohloniphayo umuntu ozithobileyo
kungumkhuba wembube ukuthi abantu bayagqoka impahla ezifanayo njalo bagida bephakamisa inyawo lani likwenza njalo njengabobaba
hayi thina njengabomama sisayizele ukuthi hayi thina sesesingabomama sizakwenza ngendlela yethu thina phela siyathanda ukuchena sibona rugby umama uyathanda ukuthi echene everyday jinke laphana so ngelinye ilanga nizisile i-uniform sometimes singabi i-uniform kodwa kube yindlela nje ukuthi kukhanye ukuthi laba ngabantu bani because thina sibomama siyathanda ukuthi okwethu kube more than okwabobaba siyagida thina siphakamisa inyawo but asiyenzi khonokuphana kwembube exactly thina sesifaka imvido yethu osithikisa esifaka indamu isiqathamya sesifaka konke
likwenza njani lokhu ningabomama ukuthi abantwana imizi yenu konke likuchiye lisiyahlabela ikakhulu ngesikhathi santambama lapho abantu abaqoqana khona njalo nxa lisiye emazweni
kwenza kube lula ukuphilisana kuhle le-family yakho kanye lo muntu oyabe ebuthele like our families omama bethu or abayibogogo ababantwana osisi bethu omamdala nje ziba basincedisayo nxa singekho babambisana labobaba ngapha ukuthi abantwana bakhangele njani imizi salikhangela thina singekho siyesebenza
ungabachiyela liphi abalaleli labasekeli benu
thina njengenobuntu Dudizile Sanda uJoyline Sanda uHeather Dube uZanele Manenga lethande kamoya thanda ukuthi sikhuthaze anyone ongabe esenza i-art especially omama ukuthi ungachiyi into oyithandayo it's still possible ukuthi ukwenze uyenze into oyithandayo uyenze i-art yakho uphinde uphile kuhle futhi
Yebo ke ngududuzile sibanda lo oweqembu lenobuntu sigqiba ingxoxo yethu le ngomculo wabo odla ubhedu kulezi insuku othi inganekwane ophuma kudlalade labo elithi ekhaya sidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo
kuthaba bukolobetha izidalwa zonke zonke laba umdali wabo
iqembu lenobuntu lengoma yabo emnandi ethiwa Golobeja isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba izakhamizi zakonyongolo ekhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe izigcingi zikamabonakude imkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzilandlovu ubonakala emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa kuba ngumongameli silugqiba ke lapha uhlelo lohlolo lamhlanje igama nguChris Gande
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.